sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Industry ngowala makhampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadik yonke ele challenge yamagetsi.
Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlanganele labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu sikhazi ukuthi zabani ukuhlala phansi ngekhaya nabantwana kibagcine befundisa bekuthi ungamezihlahleni ukuthi nje ungahlalise emoteni ngobabone kwezinye indawo izimoto azikhuphulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokho lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezano PF abathi umongameli Masamnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithu sefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlanganele labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka Carousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokuthabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakobulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungulo lwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala singakutsho ukuthi engathi uyajabula kakhulu nxogaya le Carousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe. So kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisayo ukuyibona isenzakala. Kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakobulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifakuze sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho. Kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani afomali athwale nzima ngoba bekompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala makampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadik yonke ele challenge yamagetsi. So industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho khona ingabe senza ama-alternative kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe ngoba kanti sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi lamamayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo, whether they have their alternative power or they import their power direct. Thina we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development ye mining. It's just like a test. Generally, economy nxa ya informalized, we have challenges for those that are properly formalized ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umnanga kwaza phatheka kumbuthano wokunanza usuku lweNational Youth Day eTrade Fair kobulawayo kusasa.
The Voice of America.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo labo emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana bambala ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elela izakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Izulu liyana kweqiniso, siloko ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njalo sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo sibe-two weeks singanamanzi. Ikhansili lingani yathembisa ukuthi la manzi sesizawathola, ngibone kwenye i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu selligcwele emadamu kodwa sikakuboni kodingani yathembisa izinto ezithize endjuba ephuka langathi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala sibili ingcekeza amanzi ayangena. Bathi siyesaba ukuthi lingana kakhulu kuyagcina lithungenele, sike salahlekelwa langumntwana ngobuneni bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla, esekuhlupha yitho isibungu besesidlungile.
Njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho kobulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa ibingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhulunyiswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi kungeneni kobulawayo, kodwa kube sowungenhlanso eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yona lezi. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela engozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe ngekhaya kakhulu, zisitshela lokuthi hhayi sibone laphi i-weather report ithi kuzabanje, zabani ukuhlala phansi ngekhaya nabantwana libagcine befundisa lokuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto zikhukhulwa ngamanzi.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izijeziso zenotho. Umnumzana James Akabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ukudlelana lamanye amazwe okuthiwa ujojozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki beMarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izitsheziso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka eKingston, ilunga leCongo River Alliance njalo okwinhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshengelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni leGoma leleBukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 eBukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshengelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya iyehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela SADC African Union le East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Stewart Studio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
ETRC ziningi izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane kulungisiswe kube lohulumende ongabandlulile uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusilizwe lonke lihlangene linjalo
ye kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu banjani ngobani bona
kuhlangene njengoba kumbuso weDRC kawufinyelele lizwe lelalikhulu kakhulu lingange lokho sithi iWestern Europe lilodwa nje ngakho ke umbuso kusuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idle emini khona ngale ngasempumalanga ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza kwenza ke nezimpi zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababe ufuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle
siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lachiya kuvele kunjalo kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona
angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa abanye njalo bekhangelela okunye akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi yasikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo zazuza idiamond zazuza igolide zanotha ngendlela emangalisayo kodwa ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingela kuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana kungasadujulwana ezwekazini leAfrika ukuze sikwazi ukuba lentuthu ngendlela efaneleyo ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane umbuso okhona ube ngumbuso wabantu esibona laseDRC ukuthi kube lo mbuso obandlululayo umbuso wecorruption umbuso ongaphatha abantu ngendlela efaneleyo baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo kumele kulungisiswe konke khona lokho abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo kumele bazuze ngendlela efaneleyo kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi bahlala kuyiphi indawo yelizwe izwekazi leAfrika lonke
Lo ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo oxoxa lo Gibbs to Boy Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele-Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmose wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalaliswa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wazi iphathelane leMelika umsekeli kamongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhla emhlanganweni omkhulu weConservative Political Action Conference oqhutshelwa eNational Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi ngohulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezi nqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. Bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. lo hulumele ka Trump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump lo Musk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhanya ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha ku-Biden. Asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, ngase sikhangele indaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba. Kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kule nto ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokho ukuthi kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima. Yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili ujula ngodaba lolu, ubona zani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba angithi bona babantu laba abaxothwayo ngabantu futhi abantu laba abaxothwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexothwa imisebenzi laphana ku-affect ama-families amaningi kakhulu. Kuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabo ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siyaphambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Tibuka Studio 7 eseDallas, eTexas. Kulamalunga ebandla lezanu-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba etshele abahleli bezindaba kuyonaliviki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandlaleli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela izembusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. Umlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana njalo sebethethe iZimbabwe bayenza ithoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu ababulalayo yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi uyakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumphendule khonapho Juma amaphisha.
Ngithanda ubana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu lalowo ngosixoxa senza konke but nawe uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi. Hayi, mina ngingeke ngakwazi ukuthi kuweke sikhuluma ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi irespect iqakathekile especially abantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. President ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emmerson Dambuzo Mnangagwa. ukugcweleyo kakhulu kunoku yidemokrasi yangkhona phela ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nalo kube nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe yikho kwazi ukuthi hayi ngizazama ukuncenga bona laba abafuna ukungincenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula which is all correct and ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo sekukhulume kaninginingi ngamuvana ngani so angazi ke ukuthi nxa umuntu ezikhulumela njalo omunye umuntu usubuya sekuxeqa sukuthethisa sekhuluma ngamadlwane ngokudlalisa iZimbabwe just raising emotions like what I gaslighting lokana ngesikhiwa mina kanguzi mina I always believe ukuthi nxa sixoxa la asixoxele ngemibono embono wakho umbono othethe komunye umuntu but in all that we do it
Yes, siyakuzwa kakhulu Golide. Mlalazi uyakhuluma lapho Golide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho njalo khonoko ukuthi umongameli akwenzayo ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhadi nje Golide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane Chuma ukuthi ama beneficiaries esystem yeZimbabwe it's a handful of ZANU PF supporters. The rest of abantu beZANU bayahawula moveti be display aswabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Umasikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela and then uyothola umongameli ependula jokingly yikho kwenza size sithi ayila ngamadlwane ngesindebele bathi nisakuvukela umchilo wesidwaba yikho lokho kwenzakalayo ilizwe liyilokhu honestly Golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo amatitsha ahawula kodwa silabo Winkinel Jibayi kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba abahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu after 40 years you still doing ama handouts yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela Golide ukubana la ngamadlwane yikubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 lalento ehlala liyenza Golide
siyakuzomlalazi
kathi leyo pambere kasifiki njani
ye siyakuzomlalazi baba Golide bala ngamafutshane ba
well njengoba ngishilo mina umongameli yes pronounce usekhulumile yena akusehlizweni yakhe akuzwayo njalo akufisayo laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhlizweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo yidemokhrasi nale esiyidingayo kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano kungela kukhombana ngeminwe kungela kuphoxana impumela izabuya ekucineni njengoba ethilo thina iphathi yethu siphathi esihlelekileyo kakhulu sile nto la yicongress eyiyo ekhetha ubukhokheli so iCongress le ikhona ngo 2027 so ukuthi sibe sikhuma ngendaba le kathesi vele is too early kanti sasingeni sifocuseni ngomkholomi sifocuseni ngolona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo sikhangeleni imigwaqo le efileyo le sikhangeleni konke ongabe kusihlupha sifake izandla zethu ndawoni njengabantwana bezimbabwe ngoba alisoze lakhiwe ngomunye umuntu lakhiwa yimi lawe so sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe then 2027 ya wi Congress kuzakhethwa ukukhethwa khona phala kuzaphuma ukuphumayo khona phala
lapha lizomnumzana Joseph Chuma ukudalela ZANU PF Central Committee njalo omela iphelandaba chabalala edalela eParliamente kanye lomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7 sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho
Lelalele kumsakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu bezani PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphethe sithi imgwaqo abayiphakamele. Sinsa umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kuba nzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo yenkayi itshengisa ukuthi izani PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lati sinje silama position esiwabambileyo, singabantu silama position esiwabambileyo njalo futhi singama ex-combatant. Yekela ukukhuluma amanga ukuthi amaRussia siyakhweleta amaRussia. AmaRussia anikizapho. So sebehambe bayakhuluma lo nama leaders ethu phansi egodini. UMikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokho. Ngoba thina isikhathi sasiphiwa ngoMikhail Gorbachev ngani e-Soviet Union, not nge-Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land, not ukuthi iland le i-reservele i-government. No, no, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro, qinani, siyakhuluma thina, akukho lokho. Ma lo buaba lo eseyizanu, kacho nje ukuthi uyizanu, kaseyichiphi yabantu. Siyabonga. Thank you. Full stop.
Sanibona ne studio 7 nabalaleli kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio. Ndube lokhulumayo. Yebo siyezwa inqosho nqosho khona ebadlene libusayo ekhaya eZimbabwe. Ye ayi. Ngisupport ihlangothi kodwa into engibona ingathi izosisiza ngamaZimbabwe. Angisho ukuthi akubuse liphi iqembu kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu ongekho politiki, kukhethwe nje umuntu ozimele othembakele kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki, futhi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinis. Lokho kuzokwenza ukuthi izwe lakithi liqhubekele phambili, njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Ngabanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlangene namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi kodwa ongusomabhizinis ongathatha uhlangothi ngekho kakhulu kuma-politician uzobona izwe lithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngeZulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Mungamele Mason Nangagwa namuhla ohlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izulu lokho lesini abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zempahla lokudla. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.